Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 20 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Recession has almost eliminated in the developed world, but it is still prevalent in our settings in the developing world.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi abesifazana babhekane lenhlupho eziningi ekutholeni usizo lokwelatshwa eZimbabwe okugcina kufaka impilakahle zabo engozini enkulu.
Ilanga lesikilo namhla silikhumbula njengelanga elilo okwakhitshwa khona uButabani endabeni zokuthi hayi kwakuthi uButabani isifo sengqondo.
Kube lo mkhosi kobulawayo okunanza ilanga lokuhlonishwa kwamalungelo abathandana bebulili bunye kumbe abalobulili obehlukileyo ele International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia. Uhulumende weZimbabwe uvote kumanyano weUnited Nations esala ukwamukela iziqondiso zokulondolozwa kwamalungelo kaZulu kanye lokuvikela imbuqazwe efana lowegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezempilakahle njalo engumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi ukudingisisa asebekwenzile sokuveze ukuthi umkhakha we-COVID-19 ohlasele ngolaka kwele India usukhona eZimbabwe. Umkhakha lo iwo obulale isizalwane sakuleli esihlala eKwekwe esivele kwele India kunsukwana ezedlule yiyo. Ngokunjalo uChiwenga uthi sebethethe amanyathelo aqinileyo okuvimba ukusabalala kwalomkhuhlane. UChiwenga uthi izihambi zonke zivela kwele India kumbe ziyabe zidlule kulelo lizwe seziphoqwa ukungena kuma-quarantine centers okwamalanga alitshumi zizibhatalela indleko yokuhlala kulezo ndawo. Zizaphinda zihlolwe ukuba zilegciwane leli loba hatshi kungakhathalekile ukuthi zilencwadi etshengisa ukuthi zahlolwa zatholakala zingelawo. Inani labantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane eZimbabwe selifike kunkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 605,556. Asebehlatshwe esibili sebengu 239,128. Abenhlanganiso ye-Amnesty International bathi abesifazana babhekane lenhlupho eziningi ekutholeni usizo lokwelatshwa eZimbabwe okugcina kufaka impilakahle zabo engozini enkulu. Lokho kuphume kugwalo olwethu lwelinhlanganiso namuhla. Kubika uMavis Gama.
Ingcwethi kwezempilakahle ebengumhlonitshwa emkhosini wokwethulwa kombiko wabe-Amnesty International owenzelwe enkundleni yebulenjini owenhlanganiso ye-United Nations Population Fund uDr. Edwin Mpeta uthi zilakho ukwehliswa inhlupho ezibhekane labesifazane kwezempilakahle ikakhulu bebeletha ezinje nge-obstetric fistula.
Obstetric fistula is almost eliminated in the developed world.
Selulutshwana kakhulu lolu dubo lwe-obstetric fistula emazweni athuthukileyo. Kodwa ngapha ngakithi emazweni asathuthukayo, lokhe lusayinkinga enkulu kubangelwa yisimo esibi kwezempilakahle.
issues with my health systems.
Unkosikazi Memory Nyakujika wasePikita ungomunye wabomama olalesi simo se obstetric fistula esihlasela omama lapho bebeletha. Okwamanje ulindele ukuthola usizo esibhedlela seMashoko Mission. Unkosikazi Nyakujika uchasisa ngobunzima obubhekane labomama bemaphandleni.
Nobaso kwaba 10 kilometers ningumuntu jinda kunotarirwa.
Kona ukuthi umuntu uhamba umango omude ezithwele siyahlolwa kwingozi enkulu. Njengakulezi nsuku abezempila kahle bayasikhuthaza ukuba umuntu kumele aphange ayebhalisa angavele ananzelele ukuba usezithwele esakunyanga yakuqala. Kodwa omama abaningi abakwenelisi lokho ngoba zikhatshana kakhulu lezo zibhedlela. Bayahluleka ukuthi bahambe lowo mango nyanga zonke kuze kuye ukuthi esesiyabeletha umuntu aze ayafika esibhedlela sekonakele.
Osakhulayo uThafazi Wachigandiwa laye ugcizelela ukuba udubo lukhulu emaphandleni ukwedlula emadolobheni.
Abantu abaningi bemaphandleni bacela uhulumende ukuba enze zibe ziningi izibhedlela lama-clinics, njalo bacela ukuthi lezi zibhedlela zibe seduze bangaze bahambe imango emide leyo abayihambayo. Ukuthi abantu abesifazana bakhuthazwe ukuze behambe ezibhedlela besiyakhanyelwa. Ngakhona lokho mbona ngazathi uhulumende engasinceda nxa engakwanisa ukuyenza ukucela abantu abasemaphandleni.
Impumela yophenyo lwabe Amnesty International oluqhutshwe kusukela ngenyanga kaZibandlela ngo-2018 lwaphela ngomfufu nyakenye beluphansi kwesihloko esithi I never thought I could get healed from this yethulwe namhla isandulela usuku lokunanza uqakathekiswa kwesimo sefistula emhlabeni jikelele olwe-United Nations International Day to End Obstetric Fistula mhla ka-23 Nkwenkwezi. Abe Amnesty International bathi uhulumende weZimbabwe lokhe esilela kwezokunakekela impila kahle yabesifazane lamantombazane bethi lolu hlupho lusuke lwengezelelwa ngokuqhamuka kwe-COVID-19 emhlabeni jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abanye kobulawayo namuhla bebethe kwaqa emkhosini wokunansa ilanga lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu abathandana bebulili bunye kumbe abalobulili obehlukileyo ele International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso elwela amalungelo obulili eVoice of the Voiceless Ivovo bamanyane lezinye inhlanganiso zasezwekazi leAfrika ukunanza ilanga leli ngokuba lomkhosi owenzelwe eVovo Hope Center wombukiso wemfundiso ngezempilo. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo eVovo unkosazana Caroline Mudzengi uchasisa ngomkhosi wabo lo.
Ilanga desikilo namhla silikhumbula njengelanga elilo okwakhitshwa khona ubutabani endabeni zokuthi kwakuthi ubutabani isifo sengqondo kodwa kwasekutshintshwa ngo-2004 kwa-try akusayi. Siyakuthokozelela khona sibe sihlangana njengenhlanganiso ezijiyeneyo ezimeleni izitabani zakoBulawayo and other regions, southern region yeZimbabwe.
Umthengi uthi iningi labaphatheke namuhla bebebukisa abakufundileyo ngezamalungelo abo.
Sivele art exhibition lapha de sibonisa khona imfanekiso eyadwetshwayo ngabantu abahluke nje esebenza labo beme ngendlela ezijiyeneyo ebutabaneni babo. Abanye ngama-transgender, abanye ama-bisexual, abanye ama-lesbian. Yibo abantu esebenza labo. Kuthene labo bezositshela ngalokho abakwenzayo abakudwebayo. Sizama ukuthi abantu bezisise ukuthi hhayi sijabulela ukwehlukana kwethu njengabantu lapho emhlabeni.
Uroba Mujeyi wenhlanganiso ye-Gays and Lesbian Association of Zimbabwe uthi imikhosi enje ibatshengisa ukuthi labo balamalungelo.
Ilanga leli litsho ukuthi sizixashe njengabantu abachiyeneyo abangafani labanye abantu esilamalangethi amaningi adlulayo singarecognizewanga. So ilanga lanamhla bekuyikuthi sibuthane sithakazelele konke sesikwenzile osokube kuhle ngesikhathi esikiso khathesi.
Isakhamuza kobulawayo inkosazana Buhle Benkosi Mhlanga obesemkhosini wanamuhla upha umbono wakhe sikholisile nje ama participants asonto ongaphongithola nje in any organization kwakwana ukuthi bayaphuma out of their way despite ukuthi i society ithini ngabo but bona bayazitshela ukuthi thina asilandaba lokuthi abantu bazathi thina siyenza esikwaziyo impilo leyethu and it's what we believe in
abantu abaphila lobulili obuhlukileyo bathi imikhosi enje ibapha ithemba lamandla ukuba ngokuya kwesikhathi sisekelo selizwe sizagcina sicaca kahle ngamalungelo abo njengaye wonke umuntu umkhosi walamhla ungenwe ezinhlanganiso ezehlukeneyo ezisebenzelana labantu abaphila lobulili obuhlukile abathi ngama-key populations inhlanganiso ezibalisa i-National AIDS Council i-Sexual Rights Center le-Treat bangene umbukiso walamuhla bethi basebenzelana levovo ukuze iZimbabwe ifike ezingeni elibalisa amazwe anjenge-South Africa le-Botswana okuhlonishwa amalungelo abantu kungakhathalekile ngobulili babo ilanga le-International Day Against Phobia, Biphobia, Intersexism and Transphobia belithakazelelwa ngaphansi kwendikimba ethi A Celebration of Resilience, Diversity and Healing eyiyo njalo ebeyindikimba yombukiso walamhlanje ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sikangela imizamo yokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 sikangele ezivela kwamanye amazwe
United Nations General Assembly ikhangelwe ukuthi izakwenza umhlangano omkhulu kusihlwa namhla okuhlolisisa imbiphakathi yakwale Israel nele-Palestine. Umhlangano lo ucelwe yinhlanganiso ye-Organization of Islamic Cooperation lamazwe ambalwa. Iziphathamandla zamazwe atshiyeneyo ezibona ngokudlelana lamanye amazwe sezifikile eNew York kwele Melika okuzahlaziywa khona indlela zokumisa impi le. Kusokubulewe abantu abanengi ikakhulu kwele-Palestine. Inhlanganiso ebona ngokuchitheka kwemizi yabantu e-Displacement Monitoring Center ithi abantu abedlula izigidi ezingamashumi amahlanu 55 million balahlekelwe imizi yabo nyakenye. Ithi lokho kwenziwe zimpi zomvukela ezomkhathi lokunye. Wakhangelelwe ukuba inani labo lizakwehla ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Ingcweti kwezesayensi zizama ukwenza imiyane ephilayo ezakwenza ukuba kuqedwe umkhuhlane woqhuqho. Ingcweti lezi zithi zenza imiyane ezabizwa ngokuthi yi-genetically modified mosquitoes.
Uhulumende weZimbabwe uvote kumanyano we-United Nations esala ukwamukela iziqondiso eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo kaZulu ngokwenqabela ukubulawa kwabantu mahlayana ngokwemihlobo kanye lokuvikela imbhuqazwe efana lowegugurawundi. Emhlanganweni oqhutshelwe eNew York kuthange iZimbabwe ibe ngenye yamazwe alitshumi lanhlanu ale ukwamukela lezi ziqondiso. Wonke lawa mazwe ilawo etheswa amacala okwephula amalungelo njalo agoqela ele North Korea, iRussia, China, Eritrea, Syria lamanye. Lawa avote samukela agoqela iBotswana, iSouth Africa, iMelika, iBhilitane lamanye atshiyeneyo. Kulamazwe angamatshumi amabili lasishiyangalombili njalo afana laboKenya, Ethiopia, Algeria, Namibia leCameroon angavotanga. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uchotozwe kakhulu ngabanengi ngokungamukeli iziqondiso lezi vesithi ukhanya esesaba udaba lombhuqazwe wegugurawundi ukuthi lungagcina luphathwa yi-United Nations. Kodwa isikhulumeli sikaMnanga kwa uMnumzana George Charamba eloba enkundleni yeTwitter uthe uhulumende wale ukuvotela iziqondiso lezi ngoba ekwazi ukuthi amazwe afana leMelika afuna ukuzisebenzisa ukugenqula abanye uhulumende njengalokho okwenzakala kwele Libya kuze kususwe umuyi uMnumzana Muammar Gaddafi yena owabanjwa ngabahlamuki sokuvuke impi wabulawa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ntatheli zindaba uMnumzana Simbarashe Nembaware kanye lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Mthulisi Anana Ncube onguye osungula lingxoxo.
Isinqumo seZANU-PF asisimangalisi futhi asisethusi ngenxa yokuthi siyabazi ukuthi bona bangabantu abanjani. Sonke siyakwazi ukuthi uhulumende weZANU-PF uhulumende wababulali, uhulumende wabantu abaphila ngegazi abangaphikiswayo bangabaphisi uyabulawa, uhulumende ogcine phezu kwesisekelo seGugura Hundi amakhanda ngu-20,000 abantu ababulawayo. So kamkholwa mina ukuthi ubhinywa njalo angafuna kube lemthetho emenza ukuthi nxa ebulala abantu abebheka emuva ecaza kumbe ukhona umbonayo osengangenela aphambanise ukubulala kwakhe abantu.
Mnumzana Nembaware nansi indaba.
Ngiyajabulisa ukuthi babo ithethe ikatron njalo nesikhathi lapho amazwe manyana ukuthi kulungise indaba yamalungelo abantu khabe sike konje kule ndaba ezidlala abantu ba-Palestine Israel abantu bayabulawa ma kunjalo. So kuyi-topic or kuyindaba esosobhudlini okumele ngabe sonke siyancedisana ukuthi sisibazukulula. Ngikhangele impendulo zikasikhulumeli kamongameli uJaramba ekhuluma ngalokho. Uletha izizathu ezibalisa ukuhlaselwa kwe-Libya njengokuthi-ke ukuhlaselwa kusetshenziswa leso sinqumo esikhona esesn esekuvikela amalungelo abantu. Athena lelo lungelo alisolamazwe bona lungelo elibhekane le-America nako-UK.
Mnumzana Ncube uyatsho lapho uNembaware ukhuluma ngokuthi isikhulumele sikahulumende ubaba uJaramba uthi yena bavote besala ngoba bayakwazi ukuthi iAmerika ilamanye amazwe athuthukileyo afuna ukusebenzisa iresolution le ukugenqula ohulumende bamanye amazwe njengalokho esikubone kwele Libya. Ungathini ngalo?
Uyabona abantu laba kumele baphumele ejekene. Zikhona izinqumo abazisayinayo like ama-conventions around suppression ye-terrorism. Okwenza basayine masinyane kwe-terrorism ukuthi bona engqondweni zabo kuhlala i-terrorist kumntu okuphikisa bona kungabantu be-opposition kungabantu abanjengathi abalwela amalungelo. Kodwa nxa sekule mthetho ekhangela ukuthi bona babuse kuhle vele babekele ukuthi khona i-America sifuna ukuthi isigemuke. Bakhohlwe ukuthi ezikhathini eziningi uthuli olususwa e-America luphokuba luthuli eluphokuba khona nje uhudlo kagcotshane. Kuyaba kukhona okwenziwa nguhulumende yena lowo oqanjwayo endleleni abusa ngayo abantu bakhe engabaphathi kuhle, baphatha ngochuku ebabulala. So iZANU-PF kayisoze vele ikuvume ukuthi ube lo muntu obaphambanisa nxa kulala abantu ngoba bafuna ukuba ngontando kayiphiliswa. Bafuna ukuthi babe bevalela abantu elizweni ngemithetho enjengaleyi bathulala abantu kuyila muntu ozabaphikisa. Uzananzekula ngesikhathi seGugura Hundi abantu bafa umhlabuthule umhlabukhanyeke yikho abakufunayo.
Mnumzana Nembaware bathi olecala ngohlala eJojobele iZimbabwe uhulumende siyazi ukuthi ulodaba lwakhe lweGugura Hundi kungaba kuyilo yini olumqoka olwenze wavota esala ukwamukela isiqondiso lesi mhlawumbe cabanga ukuthi lizavuka lelo cala.
IZimbabwe lamacala amaningi ungalandela kulekoshethwa i-constitution eka-2018 kumba i-commission
Mnumzana Ncube ngize kuwe sipheta ingxoxo yethu. Alubana ilalela ubaba Mnangagwa ungathanda ukuthini kuye?
Uyakwazi uzama ukukhuluma noMnangagwa ufana lokutshaya idwala abaledwala somtholalelayo noma elalele ngaze abantu bathinta abalalela bezwe azwisise izimfuno zabantu. Ngingakusho mina ngezekhulumisane loMnangagwa ngizakhulumisana nabantu bakithi esizalwane zeZimbabwe ukuthi khona khathi sekulungiselelwa ukhetho ukuthi ukurejista abantu ukuthi bayebhalisa bavote ngo-2023. Ngizabakhuthaza ukuthi kabasuthi sibili ngifuneki bayebhalisa.
Kuyiphethe Mnumzana Nembawa.
Mina ngakutho ukuthi umongameli uthe ethatha isitambu uthe the voice of people to us, I think the word of God.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba ubexoxa endawonye lolwela amalungelo umnumzana Mthulisi Anana Ncube. Ibandla lezanu PF lithi kunengi osokufezwe nguhulumende okubalisa ukuvuselela inkampani yeZubco ukusungula imisebenzi, inguquko kwezokwethula kwemibiko, ukuthuthukisa umnotho welizwe kanye lokuthi imithethwandaba isebenze izimele njengalokho okusanda kugcizelelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Lokho kuvezwe isikhulumeli sezanu PF umnumzana Simon Khaya Moyo emhlanganweni awenze lentatheli izindaba eHarare namuhla. Umoyo uphinde wakhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa njalo bavotele izanu PF. Ulandule imbiko yokuthi ibandla lakhe liyakhetha abasekeli balo nxa kusavelwa abaswelayo ukudla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule.
Uhulumende lo khona kathesi uhulumende oseva abantu bonke kungakhathalekile ukuthi ungwayiphi party. Uhulumende uyagcizelela ubaba Mnangagwa ukuthi abantu balalele abantu phansi njalo nxa benika ukudla abantu kungakhethwa muntu. Kathesi ungathola i-report enjalo ungabhoda ezigabeni khonale kudinge khonoko awusozuyithola i-report yokuthi kulaba ababandlululwayo ngokuthi sina singabe phathele ngabantu nje ababe bekhuluma ukufuna ukungcolisa uhulumende. Ukansela nxa esekhethiwe usengukansela wabantu bonke lwezihlahla lempankwa lani yonke into useva wonke umuntu phakathi kwesigaba. UMP uyabe ngumP oseva wonke umuntu esigabeni kunjengokuthi uMP engancedisa ukuthi umgodi ube khona. Akuthiwa kunatha laba abephathethile kumbe ncedisa uhlelo lwesikolo, akutsho ukuthi isikolo lesingesabafunda abantu bephathethile, okumbe ekliniki akutsho ukuthi ekliniki lengeyabantu abantu patibethile. Kanti kuyahlethwa manje kusena nala uzizwa abantu bekhuluma lokhu lalokhu kambe kulo muntu ongabandlulula ukuthi kutheni. Abantu bayehlukanise i-corruption lokukhetha abantu ikuthi bakhona abanye abangathembakalanga phakathi kwabakansilers ethu lala ama-MPs abathi benganikwa ukudla bese bekuphambula bekufaka ezikhwameni zabo. Yiyo kuthiwa yi-corruption leyo, akula politics phakathi kwento enjengayinaleyo. Amakhezi anjalo abantu abanjalo abamele beripotwe babotshwe ngoba ngamasela abantu ayenza bayenza njalo izinto ezinjengalezo.
Umnumzana Simon Khamoyo uphinde wakhuthaza abantu ukuthi behambe bayibhalisela ukuvota njalo bejoyine ibandla lezanu PF ngoba kuyilo ibandla laboyise. Lokhu yisixwayiso esihle yini bona ukuthi iningi liyakhonona ngokuthi yilo eseliwise umnotho welizwe njalo elephula ilungelo loluntu.
Inkuthazo enhle kakhulu leyo esiyikhangeleleyo ukuthi iphume kubukhokheli njalo kugatsha lwethu lwezi information. Amanye amabandla lawo azombusazwe kayenze njalo la bakhankase ukuthi abantu babo bahambe bayiregister ukuvota. USimon Khamoya kathi ukuthi abantu bezana PF kuphela bahambe beregister ukuvota. Uthi uZulu wonke kulilungelo lakhe. Ivoti yakho isikhali sakho. Uyobehlangana izaphu izana PF yalwela one man one vote. Ivoti naleyo iqhakathekile kakhulu ukukhetha. Idemocracy nalesikhuluma ngayo yalethwa yiya izana PF. Ngawe uSimon Khamoya yabakhumbuza ukuthi ingekhaya yabo eyiyo yabakhululayo yiphi ebugqilini woncindezelo wamabhulu babancindezeli ababesikolonayizile. Ulungelo loluntu olukhulunywayo sikhangele siqathanise namazwi angomakhelwane eSouth Africa ngale. Ungekuzwa abantu bekhuluma ngolungelo loluntu eSouth Africa kodwa kuhamba khayela umuntu uyabulawa egcekeni kuyenziwana umuntu egcekeni yatshiswe ngamathaya enzweni eSouth Africa kungabe indaba zalutho abantu umuntu ethe banjwe ngabantu abulawa amapolisa ekhangela abantu wakhona bengabotshwa umuntu obulela umuntu sezambona evuke ehamba kodwa kuthi eZimbabwe ungakubona ngabe eZimbabwe khonoko eZimbabwe akwenziwa konke khonoko izepulamthetho ziyajeziswa sithandekile kungakhathalela ukuthi ungubani isandla somthetho ziyafinyelela nomuntu uhlezi phezu kwentaba lapha eZimbabwe akuqalwa lapho into ezinjalo iZimbabwe ilizwe elilomthetho njalo umthetho wakhona uyalondolozwa njalo iZimbabwe ilizwe lesecurity emileyo evikela abantu ngazo zonke izikhathi
umnumzana Belief Gawule lilunga leZanu PF ubexoxa lo sithandekile mhlanga weStudio 7 Kwezemidlalo umncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku Super Cup ukhangelelwe ukuqala ngempela viki ezayo njalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uthi ulethemba lokuba lonyaka bengayiphakamisa inkezo abayithatha ngo-2019. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhulume emhlanganweni lentatheli zindaba zemidlalo namhla ekuseni umqeqeqeshi weHighlanders uMandla Mpofu uthe abazangena kumncintiswano walonyaka weChibuku injongo yabo kuyikuphakamisa njalo isicoco lesi abasethethe ngomnyaka ka-2019 lapho ugcine ukuqhutshwa lomncintiswano njengoba nyaka enye ungazange wenziwe ngenxa yokuqhamuka
kwe-COVID-19.
Kumele sivikele inkezo njalo wonke amehlo athenzo kithi. Akusoze kube lula ngoba sidlala lamaqembu aphuma dolobho linye lathi kodwa ngizabaphumela egcekeni abafana ukubana mina ngifuna singobe. Kuzamele sibophe ziqine, sisebenze ngesilakho, sibone ukuthi sifinyelela kusigaba esilandelayo sonke isikhathi.
Iqembu leHighlanders lizabe lingelabadlali abayisithupha ababuyekile bevela dlala emazweni angomakhelwane njalo laba ngababalisa uJoel Ngodzo, uRodi Sibanda, uWinston Mango, uPeter Mudua, uKeith Mavunga kanye noLinus Chikuwa. Imidlalo yalonyaka yenkezo yeChibuku Super Cup iqala ngomgqibelo lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leBulawayo City lizadlala neleChicken Inn koBulawayo enkundleni yeBarber Fields ngehola lethumi lanye ekuseni. Iqembu leWawa lizadibana neleFC Platinum ngehola lakuqala emini enkundleni yeMandaba. Ngehola lesithathu emini iqembu leCapes United lizajana neleYadanga seNational Sports Stadium. Kuthi ngesikhathi esifanayo iqembu leTenex lizancikilana neleBlack Rhinos ngaseSakuva. Ngensonto iqembu leNkezi Platinum lizadlala neleTriangle enkundleni yeMandaba ngehola lethumi lanye ekuseni. Kuthi ngesikhathi esifanayo iqembu leHarare City lizadlala neleZPC Kariba ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leBulawayo Chiefs lizadibana neleHighlanders ngehola lakuqala emini enkundleni yeBarber Fields. Kuthi ngehola lesithathu emini kule midlalo emibili lapho iqembu leHerentals lizadibana khona neleDynamos ngaseNational Sports Stadium. Kuthi eleManyika Diamonds lona lizadlala neleCranbourne Bullets ngaseSakuva. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi abesifazana babhekane lenhlupho ezinengi ekutholeni usizo lokwelatshwa eZimbabwe okugcina kufaka impilo zabo engozini enkulu. Uhulumende weZimbabwe uvote kumanyano weUnited Nations esala ukwamukela iziqondiso zokulondolozwa kwamalungelo kanye lokuvikela impuqazwe efana legugurawundi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekusene kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.